Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 16 kulwezi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Consent order le ebuye ngemva kwaizulu ukuvumelana ukuthi hayo kwamanje athiringwa umfundo akuba nomuntu ozobizwa eParliament ozorekhodwa ngesikhathi buya nje incwadi zerecall bezezihambile.
Phakathi kwamakhansila angamachumi phose ayisikhombisa asexhotiswe emsebenzini elizweni lonke ayisitshiyagalolunye 9 ngawedolobho leHarare agoqela umeya walo. Abomanyano wezinkonzo zesiKristu weZimbabwe Christian Alliance bahlangene izolo ntambama ngenjongo yokuhlaziya ingxabangxoza ekhona kwezombusazo elizweni. Ukukhangelela ukuqhutshwa inkonzo yokuvalelisa uRaman Gumbo, umdlali wenguqu owaba lodumo obhubhele esibhedlela seFrancis Town kwele Botswana ebulawayo amphitheatre kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Phakathi kwamakhansila angamachumi phose ayisikhombisa asexhotshiswe umsebenzi elizweni lonke ayisitshiyagalolunye ngawedolobho leHarare agoqela umeya omnumzana Ian Makone. Amakhansila lawa asexhotshiswe njalo ngozithi ungunobhala webandla le-TCC umnumzana Sengezo Chabangu ukubika omlondolozi Ndlovu.
Incwadi zokuwazisa amakhansila aweHarare ngokuxhotshiswa kwawo ezikhundleni nguChabangu zibikwa zifike ngesikhathi eqhuba umhlangano wokuzama ukulungisa inkinga ezibhekane ledolobho leli zokusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera. Amakhansila lawa athi kuyadanisa ukuba kungelani lokuba idalele yayicourt lapha isinqumo sokuba kumise ukuxotshwa kwamalunga lawa udaba lolu luze lwahlulelwe emthethwandaba. Omunye walaba abaxotshiweyo ngukhansila Danford Ngadziwore othi kuyadanisa ukuphazanyiswa kwemsebenzi eqakathekileyo enjengodaba lokulwisana lo mkhuhlane wekholera.
Obviously, I'm the chairperson for SMS committee. As the chairperson, I'm the one who is supposed to, I'm the one who came with the vision of the committee, and I'm the one who is supposed to implement the policy that they have started. So obviously, it will affect. But obviously, we see a majority. I trust the comrades who are running this committee to implement the policy together with the other programs.
Kodwa isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khalipani Phugeni uthi amalunga lawa axotshiswa kungakwethulwa isinqumo somthethwandaba waphezulu owe High Court.
Hayi, athinta abantu khona ukuphazamisela abakwenzayo la. I-consent order le ebuye ngemva kwaizulu ukuvumelana ukuthi hayo kwamanje athiringwa umfundo akuba nomuntu ozobizwa eParliament ozorekhodwa ngesikhathi buya nje incwadi zerecall bezezihambile. Yikubone ama-MPs anangu-13 ephumile. Kusho ukuthi-ke incwadi zama-councillors lezi zihambe zihamba nalezane zama-MP angu-13. Mina msakazi ngiblema ubukhokheli be-TCC.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza lebandla le-People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi wethesa ibandla leZANU-PF umlandu wokudlala indima enkulu ekuxotshisweni kwamalunga awe-TCC ezikhundleni.
UChabangu uyasebenzela iparty yeZANU-PF. UChabangu uyasetshenziswa yiZANU-PF. UChabangu uyasebenzela iproject yeZANU-PF. So uChabangu uzabaxotsha bonke ama-MP nama-councillors e-TCC ne-Senate ngoba uChabangu uyasetshenziswa yiZANU-PF. iZANU-PF kudala isebenza noChabangu. UChabangu kufanele athathelwe amanyathelo athile ukuyenzela ukuthi ayeke leyi into ayenzayo yokuxotsha ama-councillors nama-MP.
Kodwa isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Farai Marapila uthi ibandla lakhe alilani lakho konke okukhulunywayo lona seliqakathekisa ukhetho lokudinga abazathatha izikhundla ezisele zingasela abantu ukuze lengeza inani lamakhansila elilawo elizweni.
ZANU-PF, we always relish and look forward to participating in democratic processes like elections, by-elections and so on. So we never had elections to lose them. We're the mass party, we're the part of the people. We're looking at winning in these new by-elections because the people have come to realize who's serious about serving them.
Inani lamakhansila aseqotshiwe ezikhundleni elizweni lonke jikelele okugoqela emadolobheni athi Bulawayo, Harare, Mutare, Gweru, Khwekhwe, Maswingo lamanye asefika amachumi phose ayisikhombisa 69 edale lephalamende. Uchabangu sexoxisa amalunga angamachumi aphezu kwamane 42. Ukuxotsha kwamalunga lawa ukutsho ukuba kungaphela ukhetho lwama-by-elections kunyanga ezayo mhla ka 9 Mpalakazi. Ilizwe lizakuba lolunye ukhetho kumnyaka ozayo. Ukusenjalo, abantu baqhubeka bebuthene esililweni sikamuyi umnumzana Tafumane Masaya owayelilunga le-CCC othunjwe wabulawa ngempela viki edluleyo. Abemuli labebandla lakhe ele-CCC bathi basamelele impumela yokuhlolwa kwesidumbu ukuba kwazakale ukuthi ubulewe yini i-post-mortem okumele yenziwe zingcitshi ezizimeleyo hathi ezikahulumende andubana kuqalise amalungiselelo womngcwabo yona eqale ukwenziwa namhlanje. Umnumzana Tafumane Masaya uthunjwe ngomgqibelo ngabantu abangaziwayo abanakekelwa ukuba ngabacuphi abasebenza nsitha esemkhankasweni wokudingela ibandla lakhe usekelo ukhetho lwama-by-elections emzini wetafara mavuku lapho akade ehlala khona. Okolunye udaba, owake waba ngumsekeli kamphathi ntambo wezemali eZimbabwe umnumzana Terence Mkupe ugwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka emithathu kucala lakhe lokugcila uhulumende ethengisa amafutha awedizili engabhadali imithelo yejuti. Umkupe ube ephiwe iminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha kodwa idale limkhiphele inyanga eziyisithupha. Umthethondaba wanquma ukuba ahlawule inkulungwane ezilithumi lambili zamadola emelika $12,000 ukuze abisele $12,000 ukuze abisele enye imali ayigcila uhulumende. Icala leli walidala ngomnyaka ka-2017 lapho inkampani yemithelo welizwe eZimbra yabamba imota zakhe emngceleni owechirundu border post zisithi zithwele amafutha awedizil kodwa kwatholakala kungamanzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abomanyano wezinkonzo zesiKristu eZimbabwe Christian Alliance bahlangene izolo ntambama ngenjongo yokuhlaziya ingxabangxoza ekhona kwezombusazwe lapho ibandla le-TCC elithi amalunga alo ayathunjwa ngabalobudlelwano leZANU-PF. Kodwa isikhulumeli sebandla elibusayo uMnumzana Marapira uhlala ekuphika lokhu. Isikhulumeli seChristian Alliance umfundisi Raymond Motsi utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi basazama ukuhlalisa phansi abalisanayo ukuthi bakhomisane umlotha okubalisa labaxabanayo phakathi kwebandla le-TCC.
Abantu abembusazwe ikakhulukazi abantu bona laba be-TCC kuyanyeka vele i-confusion, ingxabangxoza, isiyaluyalo. Ngoba nxa abantu besiya kukhetho, bekhetha abantu babo, bona ngokwabo abantu be-TCC sebebiza futhi abantu ukuthi bangayi kuparlament kumbe bangayi kumakansela lapho basibavotele khona ukuthi bangene. Bangasitshelanga thina esibavotileyo ukuthi bahambe. Bephinda sebesithi iZANU-PF yiyo ebangela i-problem. Asikuzwisisi vele thina. Labantu makaza vele abakuzwisisi. konoko. Siyakwazi ukuthi kona ye kuloku phabana lengqabano phakathi kwabantu be-TBC labantu be-ZANU-PF. Ukuhlukuluzwa kwabo ayisonto yokuqala. Vele kunjalo. Iproblem nje ukuthi kona abantu bembusazwe bangani bafuna ukuthi sonkeni sibe ngumuntu wani. Abantu bathi yena uNkulunkulu wasidala sinjalo.
Ngezinye indlela lithi ibandla le-CCC kufanele lizinuke amakhwapha.
Exactly. Bangabe bale problem kodwa ake ngikutshele lo kathesi be sisithi thina abantu be TBC bathole inani labantu abangena ku parliament eliphezulu ukwedlula okukade kwenzakala sebenxusa abantu ukuthi bangangeni ku parliament. So kusiza bani konoko? iZANU-PF yokwenza konoko?
Lale kuma committee lixoxisana ngalokho kungakayenziwa ukhetho. Alisoze liqhubeke yini ngemhlangano le kumbe ukuzama ukuhlanganisa amabandla ezombusazwe?
Siyazama lakathesi ukuthi sibahlangane. Abanye bangkhona abafuni lakathesi ukuthi bakhulumisane. Abanye bangkhona bona laba abethiwa ukuthi ngibelece abafuni ukuthi kukhulunyiswane. Abanye bayafuna. Angeke ngakutshela ukuthi ngabobani kodwa ngiyakutshela kade ngile ubuphakazi obugcweleyo ngako abaphakathi kwalolu dubo esikhuluma ngalo lokubiza abantu abakhethiweyo. Bathi bona bafuna ukukhuluma kodwa abanye abangani balamandla okuthi khona balungise. Abanye bangikhona bafuni ukukhuluma ngako. Even ngekhaya nxa ulomkabo nxa likhulumisana liyakwanisa ukulungisa yonke into kodwa nxa lingakhulumisani liyayilungisa njani into yangkhona. Ubuntu baya ngapha. Kumele sibone umuntu ubuntu ebantwini ukuthi siphathane njengabantu abadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Sihloniphe impilo yomuntu. Ungahamba uyobulala umuntu ngenxa yephathe ephelayo ephathe yaqaliswa yasungulwa ngomunye umuntu. Why? Ngenxa yaphathana njenge izinyamazane. Indaba zokhetho eZimbabwe kazilethe ukuthula, ziletha ingxabano, ziletha isi yalwa dileta ukuchiteka kwegazi. Asisakufuni vele ngoba akusizi.
Ikusasa uyibona injani? Kuzaba lesisombululo yini kube lokuthula eZimbabwe?
UNkulunkulu ngowabantu bonke kaso wabantu abalisa. Alaba abaziqenyayo kumele bakwazi ukuthi kuzaphela kulanto engapheliyo. Labo bazabuswa ngabanye abantu. So kumbe ubunyama kabuso kwehlule ukukhanya. Ekupheleni uNkulunkulu uzayenza santana. Ubukhosi lesikhundla zibekwa ngoNkulunkulu. Uzasusa abantu nxa efuna ngokufuna kwakhe ngokhetho ngoba uyazenzela phela akufuna. Thina siyayise ngabe sidlulekile kodwa uNkulunkulu usehlaleni sakhe sobukhosi. Kuzaphela lokho.
Lo ngumfundisi Raymond Motsi, isikhulumeli somanyano weChristian Alliance obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7 ekobulawayo. Amabutho e-Israel aqhubekela phambili esesibhedlela seShifa eseGaza kulandela ukungena kwawo kulesi sibhedlela ngolwesithathu edinga amabutho eHamas asefakwe yiMelika kuluhlu lwama-terrorist. I-Israel ithi iHamas ilesigodlo sayo phansi kwesibhedlela seShifa njalo icatsha ngezigulane lezisebenzi zesibhedlela lesi okuyinto elandulwa iHamas leziphathamandla zezempilakahle eGaza. Ingcwethi zezombusazwe ziqhubekela phambili zikhuthaza ukuthi impile imiso ukuze kuvinje ukufa kwabantu makhaza. Abantu asebefile kulimpi eGaza kubikwa sebesedlula inkulungwane ezilitshumi lanye ukuthi e-Israel kubika kufe inkulungwane lengxenye njalo kulabanye abalokhu bethunjiwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yezombusazwe njalo isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Ulwazi lwami lingitshela khona ukuthi bonke bobabili amaPalestina lama-Israeli abasobanikazi bendawo. Okokuqala ikokuqala. Okwesibili, amaPalestina atholwe ngama-Israeli evele ehleli lapho baqala ukuweba indawo babathathela indawo ababehlala khona. Mina njengomuntu okwaziyo lokho njalo njengesikhulumeli sezabo ngithi ama-Israeli alelungelo lokuba khona ngoba vele baba khona ngo-1947-48. Kodwa-ke into abayenzayo ukuqhubeka bethatha umhlaba wamaPalestina akuvunyelekile. I-United Nations yakutsho lokho, international law yakutsho lokho ukuthi into yenziwa ngama-Israel ayiqondanga. Ikuwawesibili. Okwesithathu, into yenziwa yi-Hamas ukungena Israel ibhuqe ibulale abantu besifazane, abantwana, layo kayiqondanga. Kodwa okokugcina, into yenziwa ngama-Israel khathesi eGaza yokubulala abantwana ibhidlize indawo zonke eGaza lePalestine. Ayihlukananga lento yenziwa nguHitler lamaNazi kumaJews kuma-1945. Abantu beGaza balelungelo lokuhlala endaweni zabo bengahlukunyezwa.
Yiphi indlela engaphathisa ukuthi kuvikelwe impilo yabantu?
Ukusobala ukuthi amazwe asapota iPalestina agoqela izwekazi leAfrika ngabantu abacelayo abaseveze sobala ukuthi impi kayime. Into ethiwa yi-ceasefire iyenziwe kulungiselelwe ukukhothisana umlotha, impi imile nge-ceasefire bese kulungiswa ama-securities awe-Israel. Israel ile ama-insecurities akhona sibili a-genuine, kodwa-ke indlela abaphethe ngayo into yabo inkinga yokuthi bona bakhangelele ukuthi abantu abayenza umsebenzi kaHitler basasekhona bafuna ukubhuqa beqede amaJuda wonke kumhlabeni jikelele. Konke lokhu kumele kulungiswe ngokukhulumelana.
Lo ube ngumnumzana Msongela Ndlovu, ingcwethi yezombusazwe njalo eyisikhulumeli sebandla lezaphu. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lilokhu ligcizelela ukuthi eleZanu PF liyahlukuluza amalunga alo, njalo lincedisa umnumzana Sengezo Chabango ozibiza ngokuthi ungunobhala jikelele we-CCC ukuxotshisa amalunga aleli bandla ePhalamende, emakhansili le-Senate. Kodwa ibandla leZanu PF liyakulandela lokhu. Ukuhlaziya okuningi okwenzakalayo ngalolu daba, uSthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Kulakwashe Musaka, ilunga lebandla leZanu PF njalo engumkhokheli wenhlanganiso yeFAZ endaweni lomnumzana Solani Njemnyama Moyo ongusenator weMatabeleland South ekubandla leTCC onguye osungula lingxoxo.
Singaba le-elections sonke isikhathi siyakwazi ukuthi sizwe saseZimbabwe abangavumelani lombuso wengcindezelo bayafa. Sithe siqeda i-election abafowethu bayathunja ababulawa. Akula omunye umuntu obulala labo bantu ngaphandle kwehulumende wengcindezelo ngoba ifuna ukuthi engaphikiswa. Njalo kunye simangele silesithuli ngama-recalls kamunango umuntu ozayo engaziwa ukuthi ungubani uyenza ama-recalls. Ibandla elokwehluleka eliyilo leZanu PF ihamba phambili ngokugijima ukuthi ba-recall amalunga ePhalamende, amalunga eSenate, amalunga eCouncil bethu.
Sesizanika ithuba umnumzana Msaka, uyavumelana lokukhulunywa ngumnumzana Moyo yini ukuthi kule ngxabangxoza elizweni?
Angivumelani laye sibili. Usesitshengisa i-opposition esiyaziyo ngokukwazi uku-acta kakhulu. Akula ma-abductions ayenzwa iZanu PF, akula kubulala okwenza iZanu PF. Ngithemba bamangala sibili beceda i-election leyi bebona kuyi-election kathi lokuthula okuthize. Wathola ukuthi hhayi ubaba uMnangagwa uthi sifuna ama-peaceful election. Ngama-internal fight abo a-generator u-opposition i-CCC. I-CCC sasihlala sikhuluma sithi wobani la ma-structures, libe la ma-structures kuqoqeke emhlanganeni wenu ukuthi who is who. Bagijimisa bathi i-ambiguity concept yabo le okuthi asenzeleni izinto zethu ngaphansi singabonakali. Yikho sokuphenduka sosenza ukuthi belwe bodwa, becatshisana, bebulalana, sebegijima. Bethi yiZanu PF wakhangela lokhu akukhulumile okwama-recalls, bayakwazi ukuthi indlu yabo etshayo. Sebefuna ukungenisa ibandla leZanu PF ukuthi libe involved kuma-internal issues abo, which emanate for indaba zabo zokungabi lama-structures. wazi sonke ukuthi uChabango ngumuntu wabo owavela kade engu-provincial chairman wabo ngumuntu wabo abadlalayo abasebenzalayo lalokhu akukhulumayo bayakwazi ama-issues akhe lalaba abamu-advisayo ukuthi enze ama-records bayawazi kodwa bafuna ukugijima bethi yizanu p f
nanso-ke indaba mnumzana Moyo liyazinuka amakhwapha na
akula nomuntu ongaziyo ukuthi ngemva kwe-election sonke isikhathi izanu p f ingumbulali yabulala ngibe sengisithi-ke njengobana yena etsho ukuthi ngu-chairman wefazi uyakwazi ukuthi ukhethwa zange lukhululeke yibo ababehlukumeza abantu yibo ababeligama-election underfazi silobufakazi obukhulu kakhulu babebhizi bafaka amatafuli ezano p f yena ngomunye engqungqutela yakhona yikho ekhuluma kanjalo njalo ebe sesithi thina sibulalana sodwa thina esikwaziyo ukuthi nxa engaba umthetho wezimbabwe yena leyo government ethi yebusayo inamapholisa inama-CIO kungani ingababambi labo bantu ngoba bayakwazi ukuthi ngabantu babo bonile umuntu ethwele i-AK-47 egijima eyaziwayo ukuthi yi-CIO umuntu wabo wayengabuthwanga kathesi ilizwe lifile i-corruption yiyo yodwa izimali abazitshontshayo bazisebenzisa ukuhamba bethenga abantu ukuthi kube lama-recall ungananzelela njengoba bethi uChabango siyamazi uChabango akazanga ebe ngu-chairperson we-CC njalo futhi kumele bebekwazi ngizwa bethi asilama structures ngenze nje ngu-chair we-cluster yebulilima na siyakwazi ukuthi sisebenza njani bafunelana ama-structures bafunela ukubana bethenga abantu ukuze bebasebenze njengoba kuyezile kuChabango uChabango ngathi ngisematinoth erikhola umuntu wemtari umfowethu nje uzakhuluma ethini sine-confidence ukuthi one day unkulunkulu asiyosithutha sizakhululeka waqala ukubulala from 1980 until today any election ibale igazi phansi thina sazi sibulale muntu
ingqobe isikuwe mnumzana Msaka gqiba khonapho uhlele
ubaba ukhuluma izinto angela evidence lazo ephinde ekhulume izinto efuna ukufaka uNkulunkulu ukuthi ehlole isimpathy eyamanga ebantwini yiyo isimpathy abatshona bekampena ngayo ukwenza ukuthi abantu bebazwisisise bekase ungenisa uNkulunkulu lapho angangeniyo lalapho abaphambanisa khona lo uNkulunkulu uyekelelani ukubana bewine uNkulunkulu is more powerful than anyone uyekelelani ukuthi bengene bewine umsebenzi wabo yokuthatha into abazikhuluma emabhawa sebezifaka lapha kuradio sokungani liqiniso indaba yefazi yama-desks tona siyikhuluma yi-politician bani angakwaziyo kathesi siyakwazi ukuthi lisithendele lezithombe e-South Africa labo befakile amadeski i-DA ifake ideski yayo i-ANC yabe ifake ideski yayo i-EFF ifake ideski yayo lamalembu abo yikho abakwenzayo so yi-standard practice abakwazi nje kumbe maybe abatravel ababone ukwenzakala kwamanye amazwe azake sizwe kuthiwa yikutshontsha i-election lo izanu p f ayibulali izanu p f yiphathi eyokuthula
lo ube ngumnumzana kudakwashe Msaka ilunga lebandla lezanu PF njalo ngumkhokheli wenhlanganiso yefazi endawonye lomnumzana Solani nje emnyama Moyo ongusenator weBathabeleland South ekubandla leTriple C bebexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga oStudio 7. Golinye udaba inhlanganiso ezimbili ezibona ngenhlalo kaZulu emaphandleni kanye lokunakekelwa kwezemvelo esabeleni seMathabeleland North sezisungule uhlelo lokwelapha obabhemi abalimala njalo nje ngenxa yokugaxiswa amahanisi lamajogwe ngendlela engayisiyo ukuswela ukwelatshwa lokuvikelwa emikhuhlaneni yezifuyo ebikwa imemetheka kulomhlubulo. Udaba lolu silwabelwa nguNokuthi Abadlamini.
abe Green Line Africa le Matabeleland Animal Rescue and Equine Sanctuary Mars bathi bakubone kumqoka ukuba bahlanganise amakhanda baphumele indlela zokwehlisa inhlupho eziphathelane labo babhemi kulandela izikhalazo zezakhamizi ezigoqela ukuphunza njalo nje kwazo imikhaza ukuzaca kanye lezilonda. Unkosikazi Lorraine Mhlanga ongu Programs Coordinator kunhlanganiso ye Green Line Africa uthi uhlelo lolu lusungulwe emangweni wejengwe ewange anduba lusabalaliswe kwezinye.
Kungasuka ekufundisweni bayathola njalo impahla yokufaka emadonkini lokho esikuthi khona ngamahanisi ukuze benelise ukuthi bathola amaphede hanisi ukuthi befake emadonkini abo ukuze engalimali lamayoko angasindiyo. Njalo olunye uncedo abalutholayo yokuhlatshwa kwamadonki ukuze afikeleke emkhuhlaneni njalo lokudiwemwa kwamadonki ukuze akhiphe izibungu ezingakwanisa ukubana ziphambanise impila kahle yamadonki.
Unkosikazi Mhlanga uthi uhlupho lwemikhaza ngolunye oluhamba phambili emangweni wejengwe.
Esikunanzelelayo yikubana amadonki amaningi ayalimala alezilonda. Njalo okunye esikunanzelelayo yikubana nxa uwakhangele isimo sawo amanye akhona acikazekile ukutshengisela ukubana aphathekwanga ngendlela eyiyo njalo imkhaza ngolunye uhlupho olutholakalayo.
Omunye wezakhamizi obelethe eyakhe idonki ekilinika umnumzana Frank Sebata uthi lolu hlelo luyabasiza kakhulu njengoba bethembe izifuyo lezi ekulimeni ukukha amanzi ukuthwala abantu ngenqola lokunye kodwa kabanakekelwa ngemfanelo.
Amadonki abesifa singelandlela esingazama esingazincedisa ngawo ukuba siwavikelele amadonki.
Omunye njalo umfuyi unkosikazi Sikhathele Moyo laye uyakugcizelela lokhu.
Njalo le mikhuhlane ekade ibamba amadonki njengezakhamuzi besingayinanzeleli ukubana ingaba imikhuhlane bani eyenza ukuthi amadonki ethu afe. Kodwa kathesi sesilolwazi lathi ukuthi hatshi amadonki ethu singawabona engasaphilanga kulalapho esizakuya khuluma khona ukubana basincedise.
Owenhlanganiso yemezu umnumzana Charles Ndlovu uthi bakubone kubalulekile ukuxhasa izakhamizi zasabelweni lesi ngokulapha obabhemi kanye lemfundiso yempatho yabo ngesizathu sokusilela kolwazi lolu.
Inhlupho esihlangana nazo kakhulu emadonkini izilonda lesiphatho samadonki. Okwenza izilonda esikhathi esiningi kusuka kuproblemu yamahanisi yabantu abasebenzisayo. So ikwezizama ukuthi siyancedisa abantu ngamahanisi ukuze izilonda edonkini zinganziba ngcono. Sibafundisa lokuthi kona kona kumele idonki baziphathe njani le ndlela kumele bazitrite ngayo ukuze i-health yayo ihlale i-right.
Inhlanganiso zombili lezi zithi okunye ezikukhankaselayo yikufundisa izakhamizi ngebanga ubabhemi angasetshenziswa ngalo. Bethi kunje olunye njalo uhlupho yikuba abaningi betheswa beseyizitonkwane okubulala amasondo azo okwempilo yazo yonke. Ehlelweni lokuhlaba bathi bavikela imikhuhlane efana leyobhova i-rabies kanye le-tetanus abathi isuka layo yande. Bathi lokhu kuyasiza njalo izinanakazana ezifana lenquba bulongwe eziphila ngobulongwe babo babhemi ukuba zingathathi imikhuhlane efana lale ngoba lazo zidlala indima ebanzi kwezemvelo. Ngimele iStudio 7 ngisejengwe ngenguNokuthaba Dlamini.
Good Life Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba lokuxothiswa ezikhundleni kwamakhansila ngamachumi phose ayisikhombisa 69 elizweni lonke ngozithu saphethe isikhundla sokuba nginobhala jikelelo ebandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu. Singake ehlukana izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Phakathi kwamakhansila angamachumi phose ayisikhombisa 69 asexotshiswe umsebenzi elizweni lonke ayisitshiyagalolunye ngawedolobho leHarare agoqela umeya walo. Abomanyano wezinkonzo zesiKristu eZimbabwe Christian Alliance bahlangene izolo ntambama ngenjongo yokuhlaziya ingxabangxoza ekhona kwezombusazwe elizweni. Ukukhangelelwe ukuqhutshwa inkonzo yokuvalelisa uRaman Gumbo, umdlali wenguqu owaba lodumo obhubhele esibhedlela seFrancistown kweleBotswana, kule inkonzo ezaqhutshwa koBulawayo amphitheatre kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.